isimo eZimbabwe ithanda ukushuba, ithanda ukuba sibi kakhulu, ngoba sibona uhulumende eqhubeka ngokuncindezelo lwakhe lokuncindezela abantu, engafuni ukuthi abantu batshengisele ngokusemthethweni ebabopha. Kwazise iZANU-PF vele iseva iphila ngakho khonokho ukubopha abantu abakhompyutha layo ukuze isali iyodwa yona esidlangalaleni.
Kambe kunjalo yini babathuku?
Into ekhona yikuthi iZimbabwe njengamazonke nje amanye jikelele ahlasele lubhubhane lolu olwe-coronavirus. Kulezinto ezithize ezivumelekayo, kulezinto ezithize ezingavumelekiyo. Njalo okuqakathekileyo ukulandela umthetho yinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu, ukuthi into zonke zihambe kuhle, ngoba the moment omunye nomunye esenza umathanda akusuze kwaphela kuhle kwento kwangikhona, ngoba abanye omunye umuntu uyezwa umathanda ozagcina eseyinfrinja i-right yomunye umuntu. Lathi nje siZANU-PF nxa silento esinukwenza, sinomhlanda esinukwenza, siyahamba siyocela imvumo, sibhala incwadi to the officer in charge of that area kuthi bakithi akusivume lapha sifuna ukwenza umhlangano othize la, basiphendule. Le mpendulo zakhona ngaze kutshengise zikhona.
Ufikane, so nxa sikhangela-ke kuya phambili ukuthi lizakhankasa njani xa kuthi lingazama ukwenza imihlangano liyabotshwa.
Uyakhuluma ukuthi abantu belandele imithetho emayelana le-COVID. Esikunanzelelayo ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapolisa, lisebenzisa i-COVID ukwenqabela abantu ukuthi bakhankase, kodwa lona liyakhankasa ezabelweni. Kodwa lona njalo sibonile ama-super spreader events from i-COVID, kusukela i-COVID iqalile, kungcwatshwa okuginimbi, abantu begcwele endawonye, ngabe yayivele izihlupha ikhathalela impilo zabantu, yayizowahlupha lawo ma-super spreader events. Kodwa thina njengebandla limthwala ze-Republican Party, okunye okusikhathazayo ukuthi abantu badoda emgwaqweni kuthi wabafakwa ngemamaski besiwe e-police station, phele sebeminyene e-police station, uyivimbela kanjani i-corona khonoko? Njalo sileyo u-organizing secretary wethu obotshiweyo okuthiwa ngesikhiwa ama-trump upcharges, kuthiwa utshontshe i-$14,500 enjini ka-Ambrose owezanu-PF. Ma bemthethe emzini wakhe okuvikeleke i-corona on these trump upcharges, ngisiyamfaka ekhami esazi kahle ukuthi amajela akithi a-overcrowded, uyivikela kanjani i-corona? Yebo, siyakuzwa lokho okokhetho, kodwa abantu vele bahleli ngaphansi kwengcindezi bebotshelwa into abangazaziyo uhulumeni weZANU-PF. Okusho ukuthi zanu isizaqhubeka isona ihlukumeza abantu, isethemba ukuthi abantu basoze batshengisele ngoba ibithi kuqasha ngemva kwe-corona.
Thuma, ukuya phambili kumele kwenziweni?
Asihlaleni singabantu abavumayo ukubana asisoze siphile njengenyamazana, sizaphila phansi kwemithetho ethize. Siyilandele leyo mthetho, uzabona ubana impilo zethu ziyaba lula kakhulu, akula lutho luzabe lusikhathaza kangako. Baningi abantu abaku-opposition, baningi abantu abakumthakazi, baningi abantu abaku-MDC ozapha labanye abangakazi bebona umnyango we-police station, abangakazi bebone umnyango wejele, ngenxa yokuthi noma besenza khonokho abakwenzayo bakwenza within the limits of umthetho, the law. Ngakho-ke nxa bekwenza nje kunjalo, umthetho awufiki ubahlukumeze. Umthetho ukuhlukumeza nxa uzama wena ukubana uwephule kumbe u-oppose. Ungavele uwephule, uyakubamba vele. Kodwa ungahamba lawo kuhle, liyahambisana kuhle kuze kube nini nanini.
Fuyane, qhuba khonapho baba.
Okusikhathazayo ukuthi amalunga ethu abotshwe ngemva kwenyanga ezilitshumi lasishiyagalolunye ngecala lenkaba zinduna. Kuthiwa bebebaleka, kodwa amafoni abo abe-oni, ehlala e-oni isikhathi sonke, i-government ibingabadingi. Yebo, isikhathi se-COVID, kodwa isibadinga manje, ngoba isibambe yayo yokuhlala phansi iyapheka, isebenzisa ama-citizen ukupheka amacala engekhoyo. Ithi u-Ambrose utshontshelwe ilayisensi yombhobho, utshontshelwe i-$14,500. Esikhathini esiningi vele izinto sizenza within the limit yomthetho, kodwa kulokhu kusimangazile ngempela ukuthi ethethe ebotshiwe sifike ekhoti ukuthola ukuthi kusalindwe ama-seniors. Futhi amasikobulawayo awasekho yini ama-seniors okuthi akhangele icala lomuntu ibandla elibusayo lizosebenzisa i-corona le mithetho ye-pandemic ukuthi senqabela ukukhankasa. Ukanti yena isebenzisa konke labo ZBC lama-newspaper ngokwayo izobe ikwazi ukufinyelela ebantwini. Thina singazama ukufinyelela ebantwini ngezikhathi loba sizama ukuthengisela ngezikhalazo.
Uthuma mamashana
njengoba ngisilo maphambilini okuqadekileyo yikubana sonke nxa siphila sikhankaza sisenzani asikwenzeni within the laws silandela imithetho ekhona uzabona kulanto ezasiphica kodwa singenza lokwana okoziqoqoda umahlafuni etshingam e-church ekuthenda inkani hhayi ufundisa uzawuxotsha uzawutshela ukuphuma phandle uyoqeda ithingam yakho thina sishumayele phakathi ngayo.